Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini 1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Kulabanye abatsha eZimbabwe abagula umkhuhlane wengqondo okubangelwa isimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yezesa ithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Njalo kufanele abantu bengabambi intambo zamagetsi ngoba engaphenduka loba nini ebalimaze. Isiphathamandla sezesa umnumzana Sydney Gata utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ukulungiswa kwemitshina eWange Thermal Power Station okungeyinye yembangela yokucitshwa kwamagetsi mahlayana endaweni eziningi zelizwe sokufika emaphethelweni. Uphinde wabalisa eminye imizamo egoqela ukulungiswa kwamanye ama-units lokusetshenziswa kwama-battery ukugcina lokwengezelela amandla amagetsi. Amalokitshi acitshelwe amagetsi lamhla abaliswa awemakhandeni Luveve, Gwabalanda, Nyulo, Bhengula, Njube, Mpophoma, Machobana, Mabuthweni, Ntumbane Complex, Mzilikazi Track, Mpophoma, NRZ Mpophoma Complex, Inoxim leBarber Fields, esibhedlela sempilo eseTB, eUnited College of Education lendawo eseduzane lalapho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Austin Komazana uthi ukucitshwa kwamagetsi lokhu kuvele kubathwalise amagabha avuzayo.
Ahamba ngamafayifi ebuya ngama-10 akwanisa ukuthi ingawaboni ntambama, ungawaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokhu ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza ngokungekaiso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe engasekho suka kulanto oyenzayo ngokulungiselela kwakho. Akuselanto ongathi hayi kusasa ngizakwenza lokhu kumbe namhla ngizakwenza lokhu nesikhathi isiphakathi sokuthi ngizakwenza lokho namagetsi engasekho. Yabona yiyo into embe kakhulu ngalini. Ilisa yonke into ungenalwazi. Aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi vele kulezi nsuku ahambe kwesikhathi esingaka. Engxenye abantu ungazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethu noma phakathi kwesikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi kade abantu ngenxa yesimo sethu imisebenzi ngabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo. Kahle ngizingasebenze ngempingano ukuthi ungakhethi ukuthi akahle ngithengisitini idinge ama-chicken cards ama-pieces ayenkukufakefriji ngithengisi. Uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards yakwawo afuna ukuthengiswa esemqambweni pho nxa kuyathatha more than 12 hours engekho kusese lo mqambo yini khonapho. So sokukudisketile vela uselanto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakobulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi.
Kuthi khona lokho kuhlanganisa osilingo ukuthi amanzi abephosa abe ngcono ngoba uyaziwa ukuthi alama-hours athile engabikhona. Kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumbe abuye namhla azabuye hamba kusasekuseni kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabi khona leso sikhathi same day. So sokusenza angani sokusale more days amanzi engekho ukwedlula okuhleliweyo.
Lo mnumzana Austin Nkomazana usomabhizimusi wakobulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le wobulawayo. Umongameli wakwele Mozambique mnumzana Philip Nyusi lamhla uvule ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe Agricultural Show eHarare. Umongameli Nyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa baqale bethekelela ababukisa okuchiyeneyo kungakavulwa umbukiso walonyaka olamankampani afika phose amakhulu ayisikhombisa. Umbukiso lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Cultivating Prosperity, Growing Business, Innovating for Change. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asephanyeke edalele High Court udaba lwabalwela ilungelo loluntu asebelamaviki edlula amathathu bevalelwe eRemand Prison kulandela ukwalelwa kwabo ngomantshi ukuthi bethoniswe bevela emzini yabo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana ye-X ithi umnumzana Robson Chere unkosazana namathayi Kwekweza umnumzana Vusumuzi Moyo lo mnumzana Samuel Gwenzi balelungelo lokubhadala isibambiso sebail. Betheswa amacala okutshengisela phandle kwedale lomthethwandaba bekhonona ngokubotshwa njalo lokuvalelwa entilongweni kwamalunga ebandla le-CCC agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba. Bacatshangelwa lokuthi babefuna ukuqoqa abantu ukuba betshengisele ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili bakhangelelwe ukuba bazamiswa imithethwandaba ngolwesine kulandela ukuphanyekwa kodaba lwabo imithethwandaba ngamagqwetha la athi akulamkantsha okwethulwe ngumtshutshisi ngokubotshwa kwawo. Babotshwa besithi bathakazelela usuku lwabatsha olwe-Day of the African Child ngoNhlangula emzini kamnumzana Timba. Kambe kutshona ukuvalelwa kwabantu bonke laba okugoqela wayemele iBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda okuthiwa wakhuthazela ukuthi kube lodlakela. UGibbs Dube Studio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuyabe kusitsho ukuthi abantu kabaphathwanga ngendlela efaneleyo ngokuba into yokuqala nje nxa sikhuluma ngedemokrasi siyabe sisitsho ukuthi umuntu ufanele abotshwe nxa elecala icala elisemthethweni njalo elephula umthetho athonisiswe ngendlela umthetho otsho ngakhona. Kungakhangela isisekelo sombuso ngaphansi kwa-chapter 4 lokho kuthiwa i-declaration of rights lapho kubhalwe khona amalungelo abantu. Sikwenza kucace ukuthi iwaphi amalungelo abantu okuswelela ukuthi balamacala kumbe asebebotshiwe kumbe abathonisiswayo. Kumele babe lelungelo lonke labo elifaneleyo, bangahlukunyezwa, bangatshaywa, bangathotshwa, bangancitshwa ibheyili kungafanelanga. Zonke izinto zona lezo zibhaliwe. Ngakho-ke abantu nxa ngabe bebotshiwe bangaphathwa ngendlela efaneleyo kuyabe kungekho emthethweni, kuyabe kusephula ilungelo labantu, kuyabe kusitsho ukuthi i-democracy imanga kahle. Kanti ke njalo abantu nxa ngabe bonile dabotshwa kumele bathonisiswe ngendlela efanelelo. Akumelanga kube lo muntu obotshelwa into engayisilo cala kuleli lizwe.
Yes, ngathi pho kulungiswa njani khonokho njengoba siyabona ukuthi abantu bathi bayakhahlanyiswa.
Into eqhakathekileyo ukuthi laba ababusayo bakhumbule ukuthi kule constitution kuleli lizwe ebhalwe ngabantu beZimbabwe yiyo elandelwayo. Wonke umuntu ungaphansi kwayo, upresident ungaphansi kwayo, uspeaker of parliament ungaphansi kwayo, uchief justice ungaphansi kwayo, lami lawe singaphansi kwayo, kumele silandele. Yona futhi iyacaca ithi yona ilokho ekutshoyo i-constitution kumele kulandelwe nguye wonke umuntu. Ngakho-ke nxa bengalandeli i-constitution babe besephula izifungo zabo lezo abazenzayo bengena ezihlalweni ukuthi bazalandela umthetho, bawuhloniphe umthetho, bawuphakamise umthetho, bahloniphe i-constitution, bayiphakamise njalo.
Lo mnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mabutho Moyo okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Izikhangi zigcwele eZimbabwe amajele ahambe emajele khathesi the majority of the people vele ababotshiweyo ngabantu abalamacala. So abantu bayathanda ukuphula imithetho ngenxa yokuthi bona ngama-politician ngabantu abaziwayo abazagijima ema-embassy bethu kusuke kwathi kwathi umthetho ngumthetho, akulalizwe elingelamthetho. Yikubona even eMelika undoda weWikileaks wahamba wabotshwa ejelele UK wahlala iminyaka leminyaka engazange eye ku trial ngoba according to imthetho yalelo lizwe wayelecala ukuthi ulipolitician kumbe uphikisana nohulumende emthethweni akusebenzi Dube. Nabantu belamacala baboshwa, nabekela amacala bazahamba ku-trial, i-court ithi ukuthi hayi lowo muntu kalacala aphume ejele.
Kodwa ngasisikhangela phela nxa kusenzekala konke lokhu abanye abantu bathi phela moyo kuba engazani kuyancipha amathuba okuthi kube lohulumende kaZulu eZimbabwe. Ungamphendula sithini kona?
Uhulumende ngokaZulu ngoba uZulu nguyovotayo. Kuvotiwe ngomnyaka 2023 abantu bakhetha uhulumende abamfunayo. Laba abalutshwane abalokhulumende ongasangenanga kodwa ababusayo emadolobheni. Emadolobheni phela abasho ukuthi abasokhulumende. Bayakhohlwa ukuthi emadolobheni bayabusa kodwa inxa ukuthi badliwe ilizwe lonke jikelele sebeqala ukupointela ngeminwe. Akusebenzi Dube idemokrasi njalo. Liyawina, liyadliwa. Kumele livume impumela akulalizwe ukuthiwa alila ehulumende kaZulu eZimbabwe silohulumende kaZulu ngoba wavotelwa nguZulu
kodwa kuyaphambili kuzathwani ibaba moyo njengoba abanye bengani bayakhonona kumele kwenziweni
awukhonona kuyatholakala baba ngihambe eMelika kathesa kuzwanana uDonald Trump bambambe ngentamo kodwa labantu abamsupportayo uBideni laye nangu betsatsarika yedwa seze wajikela ithawulo ulabantu abamsupportayo so ukuphikisana kwembono asonto eqala eZimbabwe kukhona umhlaka bawonke jikelele ngiphe umzekeliso weUnited States ngoba yilo ilizwe ngesilungu abadiba bazenza bona amaluminaries of democracy xa kuphikisana khona eZimbabwe uzayehluleka njalo uphikisana.
Lo ngumnumzana Mabutho Moyo okudalele zanu PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency ZimStats luthi intengo yokudla kanye lokunathayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini i-1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Ngedola leMelika nxa kuqathaniswa lasemnyakeni odluleyo, intengo yempahla izinengi ikhwele isuka kusilinganiso esedlula okuthathu 3.6% ekhulwini yaya ku-3.7%. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kuza ngesikhathi eZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Sixoxe lo kansila ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima ngalolu daba.
Isiqiniseli khona ngokuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi i-dollar 1 le-America ngacina kulizwa liku-17 kathesi nyezwa ukuthi liku-24. So somebody ole salary yokuthi isindexini enziki uyathenga ama items izinto ezingakhi sikhangela ukuthi ama price angona cooking oil uyayithola ku $5 leziki kusho ukuthi yabese kuyimali ungathenga izinto ezingane ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuchedi inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini njalo kuyini kahle kahle ukuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umumbu. I think indawo zonke ingathi njenge district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu umumbu but andiyabona linganika umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isitshebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha. Bakunikwa but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke. Ukuthi lo ngutisha leli lipolisa indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilabo njengabantu. I think umuntu wonke kade umele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo. Ukuthi abantu bemelele 3 months I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle ukuthi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu wonalowo abawunikwayo but uhulumende wazama kakhulu njengokubona kwami ewodini yami hayi ingathi i-household yakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukansila ka ward 18 edethe ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba inhlanganiso yabafundela izempilakahle e-Nigerian Medical Students Association incoma ibutho lamapholisa ahlenge izifundi ezingamachumi amabili ezathunjwa ngamalo ecatsha ngeviki edluleyo zisiya emhlanganweni eJos leMaiduguri. Zithi kumele abezomvikela babone ukuba kulabantu abathunjwayo kuleli lizwe. Elemelika lithi ele-Iran lilakho ukuhlasela ele-Israel lincedisana le-Hezbollah yakwele-Lebanon labanye abalobudlelwano lalo. Lethule umbiko lo kulandela ukuhlaselwa phakathi kwe-Hezbollah lebutho le-Israel elisebenzise indizamtshina eziningi kusukela ngesonto labhomba ukucatshangelwa ukuba kufihlwe izikhali kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwesiphathelane leMelika, abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, omela ibandla le-Democratic Party lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, webandla le-Republican Party abakahlangani badonselana ngodaba lwemithetho ezalawula ingxoxompikiswano yabo ekhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Ababili laba bathi bavumelane ukuphatheka kule ngxoxompikiswano ezakhokhelwa ABC News ePhiladelphia. Babethe izalawulwa imithetho efana leyayikhona kwedluleyo ekamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula lapho kwakuvalwa khona i-microphone nxa omunye ekhuluma. Kodwa umkhankaso kankosikazi Harris usudinga ukuthi engavalwa ama-microphones. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube we-Studio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ekugcineni I think i-TV station eyiyona engingathi i-organize le ngxoxompikiswano. I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini. Sengingathi bona baba ngumiddleman. So laba ababili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswano leyo iqakathekile.
Imali ezibuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo? Nxa sesikhangela ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube ubuthanise imali enengi ukwedlula kamnumzana Trump. Lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha?
So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana nale 500 and something million ereze unkosikazana Harris kukhombisa ukuthi banengi abantu abasesayidini lakhe abasupportana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement ku-television, ku-radio plus le-staff ukuthi ukhulise i-staff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyakulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani. So unkosazana u-Harris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi ikhampeyini yakhe ilokhu isiba nkulu.
Lo umnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe obesecingweni loThabo Kancube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ubunzima obubangelwa isimo esibili somnotho buphazamisa abasakhulayo eZimbabwe ikakhulu abesilisa. Ingcwethi zithi lokhu kuvuselela umkhuhlane wengqondo kwabatsha obonakala ngendlela ezehlukeneyo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abasakhulayo bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi abatsha abaningi ikakhulu amajaha kabenelisi ukubhekana lobunzima ngoba bucina bubakhulela ngenxa yokuzidla ingqondo bezama ukudinga indlela zokuphila zithi amasiko lawo engeza inhlupho zamajaha ngoba kuthiwa indoda ifela ngaphakathi iningi labo kabavezi okubahluphayo okubangela ukuba begule umkhuhlane wengqondo. Enye yalezincwethi esebenza kunhlanganiso ye-Mental Health Association of Zimbabwe umnumzana Mkhululi Masuku uthi iningi labasakhulayo ikakhulu amajaha bathwele nzima.
Yazi kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi yenzeni kahle kahle eZimbabwe ngoba kuningi akusebenzi. Nanko abantu badinga umsebenzi, imisebenzi ayitholakali, bazama ukuphanda bethu uyathengisa. Nawo layo lohulumende utshona egijimisa abantu. Kodwa ebafanele nabancane abasakhulayo, umuntu kazinakekele mentali, umuntu kazame ukuthi ungehlula, ezifundisa ukuthi ungahlula lokho ekuzameleyo, kumele yintinge enye option.
Umasuku uqhubeke sithi ukunani labantu abalemkhuhlane yengqondo kwele Zimbabwe abaningi babo ngamajaha asakhulayo. Lokhu kusekelwe ngudokotela wengqondo uCuthbert Zinyama othi iningi labantu kabakwazi ukuthi bahlutshwa umkhuhlane wengqondo, wona athi ulezigaba ezihlukeneyo.
Singakhangela eZimbabwe njalo kwamanye amazwe amaningi-ningi abantu abamnyama khona phela kule Africa, sananzelela ukuthi one of the biggest problems esilazo ngezemental health yizo engani zihlukuluza abantwana abaningi. Azibahlukuluzi ngokuba ukuthi zikhona kumbe ukuthi into eyazakalayo, but zibahlukumeza kakhulu ngoba ekubeni khona kwazo phakathi kwabantu lapha akukhulunywa ngazo, akukho muntu othatha isikhathi ukuthi ezwe ukuthi abantwana labo bazwa njani njalo yini ebahluphayo esikhathini eziningi.
Osakhulayo uDumezweni Nyoni uthi njengabatsha bathwele nzima ngoba kabazikhathazi ukuya ezibhedlela uma becabanga okuningi okubakhathazayo.
I-mental health inkinga enkulu kwabantu abasakhulayo, particularly laba abasebeqede isikolo, let's say ama-varsity. I-life esiyiphilayo karesi ile pressure, babona ezinye intanga zabo ziphumelela, ezinye intanga zabo zichata, kodwa bona bayazama. Kungesikuthi abafuni ukuthi bephumelela, bafuna ukuchata, but kodwa njani? Ngiyabe kusala abantu balama-hasla achiyeneyo, abanye baya emazweni, nothi uyazama ukuya emazweni kuyala. So inkinga enkulu e-affecta abantu abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo uPascal Nkomo uthi kukalutshwane ukuba abatsha baye ezibhedlela zokuhlolwa ingqondo ngenxa yokuswelakala kwemali. UDokotela Zinyama ukhuthaza abatsha ukuba bengafeli ngaphakathi nxa belakho okubakhathazayo.
Qala nje ukuthi uhulumende kumbe efake endaweni eziningi-ningi abantu lapho abantwana bangabe bekhuluma khona, kumbe efake endaweni eziningi-ningi okungama-station okuncane nje lokokuthi abantu bekwanise ukuhlala phansi bekhulumisane. Singaqalisa nje ukuthi silukhangelise sidaba lolo, sibone ukuthi singaluqeda njani.
Ugatsha lukahulumende oluzempilakahle luthi ebantwini abalitshumi abathathu bakhathazwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomnotho namhla sixoxa lengcwethi kulolu daba umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ngokusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni. Baningi abathi ayitholakali imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG, loba ibhanga elikhulu lelizwe lisithi linika amabhanga wonke imali le. Ake sizwe umnumzana Dlamini exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okwenzakala kobulawayo lelizweni jikelele.
Okutholakala emavinkeleni kobulawayo ukuthi ama-currencies wonke akhona kuma-prices ezitolo emavinkeleni. Kusho ukuthi iZiG ikhona, kusho ukuthi i-US dollar ikhona, kusho ukuthi le-rand liyasebenza. Mhlawumbe ungathi bekusilela yiZiG ebambekayo ngezandla esingakuthi ngama-notes and coins. Okuvamileyo kathesi emavinkeleni ukuthi abantu basebenzisa iZiG isemafonini kumbe isemakhasini okwesula. Yinto eyimvama, kodwa xa sisiza kwezokugada izimota lezinye izinto yokuthenga ezizinto ezincane, ukuyibamba ngezandla kobulawayo iZiG ayikavami. Kobulawayo lokho kuvame iRand, kuvame imali yamanye ye-America, yizo ezivame kakhulu. Kodwa nxa ungena emavinkeleni uthola intengo zonke ezifanekisiwe njalo nxa unayo efonini xa unayo ekhasini iyasebenza kakhulu.
Yes, ngathi akuhluphi kona kuyini kumba abantu belese ukujayela ukuthi baphongkhanzikazi kanje bezenzela abakufunayo.
Hayi, ngathi abantu kwezinye isikhathi kuyakhathaza ukuthi abayibambe ezandleni kodwa imvama ukuthi nje kobulawayo kule randi eliningi yikho kwenza kube lule ukuthi intshintshi itholakale. Yikho ngathi akuvamanga ukusetshenziswa kwezigi kakhulu ama coins ezigi kwenxa ukuthi ngapha kobulawayo abantu abaningi bale randi kulama coins ama rands yoyenza kube lule ukuthi intshintshi itholakale kalula nje. Kodwa abantu bayakhala bayafisa ukulibamba ezandleni bayafisa ukuthi ngabe lawo bayalisebenzisa bezibambe lathi lise mafonini kumbe lise makhasini.
Ye kuyini okwenza ukuthi izigili ingabambeki khona pho kobulawayo? Kambe alikho emabhanga ngoba sizwe abebhanga le Reserve Bank besithi livele likhona kumele ukuthi nga tibhujwa phela linikwe zulu.
Ye nxa siyilandelela siyilonda sithole ukuthi amabhanga ethu ayaphiwa libhanga elikhulu kulama requests abawenzayo mihla ngemihla ezikash. Mhlawumbe ukuthi nje inani iningi labantu kubulawayo sisavamisa ukusetshenziswa kwerand ikakhulu kuma-transactions anjengasemakhombini emabhasini la nxa sithenga into ezincane ezinjengezilimo lama-vegetable akukavami ukuthi sisebenzise ingepepa kodwa ikhona sibile emabhanga. Inkinga mhlawumbe ukuthi abantu abahamba besiyayicela emabhanga balutshwari ngenxa yokuthi imvama kutholakala kakhulu ama-coins e-South Africa kutholakala kakhulu le mali ye-South Africa eza intshintshi ibe ngcono ngoba imvama izigi xa iliphepha ifunakala kakhulu ukuthi incedise ukutholeni intshintshi kukati asikabi lalo udubo lwentshintshi kakhulu obulawayo yikho sibona ukusetshenziswa kwalizigi kungathi kusasephansi asikuthi alikho lisasephansi ukusetshenziswa kwayo.
Kona vele abantu bayasebenzisa amabhanga kumbe vele siyazikhulumela lapha dlana?
Amabhanga abantu bayasebenzisa nje ukuthola inzuzo yabo nxa beholile. Abantu sebayathatha amabhanga njengendlela yokuthi nxa ngiholile kuphela ngibuye ngithathe ukhuquluze imali yami ngihambe ke ngiyeyisebenzisa. Sithola ukuthi abantu abaningi bagcwale amabhanga ngesikhathi zona lezi ezokuhola. Abaningi abavama ukusebenzisa amabhanga mhlawumbe ngamabhizinisi ngenxa yokuthi imithetho yeZimra yoba ekukhuthazayo ukuthi bawasebenzise. Kodwa imvama ukuthi abantu sebejayele nje ukusebenzisa esathi electronic money. Imvama siyabona ukuthi abantu sebejayele nje ukuswayipha ngenxa yokuthi sikusukela ku-RTGS abantu bazijayele ukuthi imali le yakithi yokuswayipha kuphela. Umkhuba wokuswayipha nje yoyimvama yowenza mhlawumbe abantu badonde ukuyibamba ezandleni ngoba sokwavaba umkhuba wokuswayipha.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezenotho isebenza ekolitshini le-NUST obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection ku-Life Talk lapho esixoxa labasakhulayo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Lunceda ngani lolu hlelo olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama? Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkampani yezesayithi lamhla icitshele indawo ezedlula ishumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yayo entumbane. Ugatsha lukahulumende elubona ngezamanano lwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa lokungxenye ekhulwini i-1.4%. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.